Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sana na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi sana mshaka 25 kunhlolanja 2022. Igama nguntunga milinku mo. Ezi hamba pambi li.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethesele Russia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine.
Uhlangane lomunye ubaba okade egqoke isikipa sezalo BF esilekhanda likamongameli emazweni angako. Kwaba lokungathisisana enkulumeni.
Kulomfanyana obotshwe izolo ozamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa nesito somzimba esikhipha ingcekeza. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala sile mibhobho eyisishiyagalolunye kanye lama uniform amapolisa esingesinye sezigebengu esi lwisanela amapolisa ngomvulo isizalwane seZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethese ele Russia ezinye njalo izijeziso zenotho ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Izijeziso lezi zenqabela amabhanga akwele Russia amahlanu amakhulu ukudlelana lamanye amabhanga omhlaba. Ezinye njalo ziqondiswe ukuziphatha amandla akwele Russia. Kumbikwa wethu le kumabona kude izolo uBiden uthe izijeziso lezi zijonge ukulimaza umnotho wele Russia okungamalahle athi umongameli walelo lizwe umnumzana Vladimir Putin uzokhele wona ekhanda ngokuqala impi lele Ukraine. Uthe njalo iMelika izavala ezinye inhlelo zayo zokuthengiselana leRussia.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
UPutin nguye umhlaseli. UPutin ukhethe impi. Ngokunjalo yena lelizwe lakhe sokumele bathole umvuzo. Namhlanje sengibethesa ezinye njalo izijeziso ezilukhuni.
And to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear.
Kahle ngicace iMelika ayenzi lokhu iyodwa. Sibambene labangane bethu abagoqela amalunga European Union angu 27, o France, o Germany, Italy, Canada, labo United Kingdom. Sizayivimba iRussia ukuqhuba amabhizimusi ayo isebenzisa imali ezivalisa idola, iEuro kanye
leyen to be part of the global economy.
UBiden uthe uthembise umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi ele Melika lizancedisa ilizwe lakhe ngendingeko ezitshiyeneyo lanxanje lingasoze lithumele amabutho.
America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are.
iMelika imelana lezikhwaka. Silwela inkululeko. Kahle ngiphinde isixwayiso engisethule ngeviki edluleyo. Nxa ele Russia lingahlasela amankampani ethu ku-internet, sizimisele ukuphindisela.
I spoke last night to President Zelensky of Ukraine, and I assured him that the United States, together with our allies and partners in Europe,
ngikhulume lo mongameli we Ukraine uMnumzana Zelensky izolo ngamthembisa ukuthi sizaqhubeka sibancedisa ngendingeko ezithiyeneyo kulesi simo. Kusenjalo uhulumende weZimbabwe uthi izizalwane zakuleli ezikwele Ukraine ezizama ukuphuma kulelo lizwe kumele zitshayele isigodlo seZimbabwe kwele Germany ucingo kunombolo ezithi +49 302 3255 6760. Abe Zimbabwe abakwele Ukraine abathi bafuna ukusuka baqoqela abaqhuba izifundo kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga sambuza ukuthi ubona izijeziso zeMelika ziwisa phansi na iRussia.
Ama sanctions lawa abathi sebewafake kuRussia abathi azayiwisa ithidaca akungenzeka ngayiwisi ye azayihlukuluza kakhulu sibili ngoba amabhizimusi aweRussia amanye abesele mpande kubo Britain lakubo America kutsho ukuthi asezaba ngesilungu esingathi affected kodwa eqinisweni asozayiwise ngokupheleleyo ngoba impi yeUkraine asozayiqede. Ama sanctions ayindlela yoku esingathi ngesilungu ngokunegotiator.
Abanye bathi impi le izaphambanisa umkhonomi womhlaba jikelele. Ubona uphambanisa ngayiphi indlela?
Singakhangelisisa kabanzi iEurope yonke nje iyadependa kakhulu kugasi evela kwele Russia. Singalibali igas pipeline lana abayakhe eminyakeni edlule edlula eGermany laphana ingena kumainland Europe. Europe yonke iyadependa kugasi. Impi le lakho konke okwenzakalayo lama sanctions lawa kuyabangela ukuthi igasi idule, oil konke lokhu kudule, ama prices ezinto, intengo zezinto eziningi zizakhwela. Umkhonomo womhlaba singaze sithini okwenzakalayo ukuthi umkhonomo womhlaba uzaba affected. Usiba affected unjalo umkhonomo womhlaba singaze sithini? IRussia ile sandle esikhulu esenzayo, ile sabelo esikhulu esisenzile entweni yonke le. Impi le ayisozi phele kodwa inkomo izobangela izinto eziningi ukuthi zenzeke, izinto ezizahlukuluza umhlaba wonke jikelele. Yikho sokusenzakala khona bonga singakulibala ukuthi konke lokhu kwenzakala kunje kule China futhi eceleni lapha elobudlelwano obukhulu obuhle futhi leRussia. So siyakwazi ukuthi into yonke le izafaka abantu abaningi ukuthi babe involved. Yikho kona lapho kule ndaba khona.
Impi leMhlanga singabona iqhela yini kusiba impi yomhlaba yesithathu lokho esingathi third world war?
Hayi, akusuzo kufike kulelo zinga. Aluba kwenzakele lokhu iRussia ekhala ngakho ethi yona ayifuni ukuthi iAmerica lamanye amazwe aweNATO asebenzelane aze abe lesivumelwano leUkraine, iUkraine icine isilu hlangothi lweNATO. Aluba lokho kade kungenzeka iUkraine icine siluhlangothi lweNATO bekuzaba khona ke esingathi iThird World War, ngoba umthetho weNATO uthi wona konke okwenzakalayo kuma member states aweNATO nxa ethe enye yazo yaba affected bayangenela bonke. Yikho ke lapho kade kuzaba khona impi enkulu kakhulu yomhlaba, but hayi kulokho okwenzakalayo angiboni kuzasifikisa kuleso sibanga.
UDokotela Brilliant Mhlanga ingcweti kwezombusazwe. Kulosakhulayo ozamiswa emthethwandaba kobulawayo namuhla ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngesitho somzimba esikhipha ingcekeza. Lumsolwa ngeke simbethe ngegama ngoba engumfanyana oleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa 17. Sixoxele qwetha lakhe uMnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakeleyo ukuthi ujaha lo uhlangane lomunye ubaba okade egqoke isikipa seZanu PF esilekhanda likamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwaba lokungazisisani enkulumeni. Bathe beqeda khonapho kwasalahlala isikhathi ubabalwane ogqoke isikipa seZanu PF waphinda walanda uJahalwane usengesemlandeli womfakazana wathi udayi. Uyakwazi ukuthi mina vele yona sonesi sikipa osigqokileyo kuyanginyanyisa esitsho isikipa seZanu PF. Yenze njalo lona wasuka wahamba emapolisini wafika wathi hayi uJaha ukhithize isitamba esabekayo ethethisa umongameli.
Manje icala khonapho ngelokuthi isikipa siyamnyanyisa kumbe ngelenhlamba le enye ekhulunywayo.
Uthethiswa lenhlamba ayilandulayo engathi ilokunzimanyana ukuthi ngathi bhasha ebantwini kodwa hayi kulenhlamba lo ohambe esiya reporter wafika wayikhuluma.
Ungaphi uJaha sikhuluma nje uvalelwe yini?
Ngenxa yokuthi le minyaka le 18 bamreleasele in my custody kuzahamba laye emapolisini sesisiya ecourt.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha lomfanyana wakobulawayo ozamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala silemibhobho eyisishiyagalolunye 9 kanye lamayunifomu amapholisa esingesinye sezigebengu ezilwisane labagcini bomthetho ngomvulo eRosettenville yisizalwane seZimbabwe. Lokhu kuvezwe ngusikomitshi wamapholisa eGauteng umnumzana Elias Mawela izolo. Uthe isigebengu lesi sibotshelwe elokitshini leThembisa. Lumsolwa ubikwa enguye owadubula ihelikopter yamapholisa njalo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ukubotshwa kwakhe kutsho ukuthi sebelitshumi lanye 11 asebebotshiwe abagoqela ezinye njalo isizalwane seZimbabwe kulandela ukulwisana kwabo lamapholisa ngomvulo ngemva kokuzama ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Amapolisa athi abulala izigebengu eziyisishiyagalombili 80 kulesi sehlakalo. Ikhansili yakobulawayo ithi omanjinela bayo basebenza gadalala ukulungisa imitshina edonsa amanzi esuka eTully Hill Reservoir ukuze iqede ukusilela kwamanzi endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela eWaterford laseQueen's Park. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wekomiti yenhlelo zamanzi kumasipala uKhansila Sikhululekile Moyo.
Ngesikhatshana lapha waqedele khona amanzi sizaphinda siwavule masinyane abe khona. Ngakho kukhangelelwe ukuthi izindawo lezi ezisemalowishini anjengabolokview Sunning Riverside Waterford ezithola amanzi esuka kuthuli. Sikhangele izindawo zesigodini Majamhlophe Patterns Khumalo, izindawo ezithola amanzi avela kuthuli Reservoir. Sikhangelele ukuthi umsebenzi ungaphela bayabuya bathole amanzi.
Sesikhangela phambili amanzi kodwa enele yini abantu abasoze bawavalelwe akhona emadamu.
Okwakhathesi akhona emadamu kodwa sikhangele ngokuthi sike sanika nombiko okhona ukuthi umzimbabani akatholanga amanzi ebesiwaganya njeli ngendaba zokuthi sinanzelele ukuthi indlela ehambisa amanzi siya kumzimbabani bese kulabantu abagodekise umhlabathi ukuthi amanzi abengasayifika edamu. Ngakho idamu lethu alilamanzi amaningi. Sikhangele ukuthi ngokuya kwesikhathi nxa lingasazanga laba khona sizabuyela kubo-water rationing. Ayisikho ukuthi sizavala, siyabe sisenzela ukuthi sinike isikhathi ukuthi kusiyafika isikhathi izulu silithola abantu belokhu bethola amanzi. Okwakhathesi amanzi asasekhona emadamu anelayo ukuthi abantu wonke umuntu sabewathola, kodwa uzingane akasangathola amanzi anelayo amaningi, asangaphakame kakhulu ngohlupholo lukhona ukuthi besokulabantu abagugudekisayo, abakempayo, abamayinayo endleleni yomfula, okwenze ukuthi amanzi angayaneli, angabi khona abemaningi.
Ukansila Sikhululekile Moyo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumasipala wakoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ithi izakhamizi ezinengi emathebeleland ikakhulu emadolobheni amancane zilokhu zisesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Emadorobheni amancane lapha kule suppression yama voices yabantu ukuthi abakhuluma ngalendaba. Thina uhlupho lwethu kakhulu nguyohulumende lokuswelakala kwama resources, kodwa kungasuku ngaki siyangena eGwanda, siyangena ePlum, siyangena endaweni ezihlukeneyo emat north, emat south, sisiyakhulumisana labantu ngodaba lolo ukwenzela ukuthi abantu bakithi bethole ispace sokuthi ukuthi bafuna ukwenzakaleni nokuthi kuyini akwabehlelayo. Siza kuyangena konke lenkabazwe eGwelu laseqweqo ukwenzela ukuthi izakhamizi zikhulume zikhululekile. Kuyavumela ukuthi kusetshenzwe kuze kuyofika khona leso zibere, kuyofika eMtale leMaswingo ukuze abantu bekwanise ukuthi bekhulume ngokwabehlelayo. Esesikwenzile ngokubhonjwa kwa athi hayi azabiselwa isikhathi singalunga kade sisalungisa ama resources.
Manje yena uhulumende selokhu wathi udaba lwegugurawundi lulungiswe inkokheli zomdabu, kukhona yini osekuke kwayenzakala kumbe ukukhulunywa ngalolu daba?
Osokwenzakele kubana uhulumende uyabizela izinkokheli zomdabu emahoteleni, uyakhuluma emaphepheni, kodwa akukho osokuyenziwe nabahlali ezabelweni. Akakaziniki lazo inkokheli zomdabu amandla kumbe imali yokuthi ziyesebenza lezakhamizi. Ukhuluma nje emaphepheni ebabizele emahoteleni mayesefuna ukwenza ipolitiki, kodwa ukuthi kuthiwe sokulungisa udaba lolana civil serious akukho ukuthi ukuthi sokusenzakala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulabantu abane abasebenzela ehofisini kamongameli welizwe ekade beqhuba inhlelo zikankosikazi Auxilia Mnangagwa ezokwaba ukudla abafele engozini yemota enyanga izolo. INewsday ithi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezigoqela odokotela sezikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ikroniko ivika ukuba izanusi zomkhathi zithi ukungani kwezulu lokutshisa okukhona kuzaqhubeka. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Njinjani. Igama ngu-Happiness Ndlovu. Ngisebhinga. Sikhala ngezulu, izulu alikho, singazi ngapho kini.
Salibonani ku-Studio 7. Ngusibanda, ngikhuluma ngiselubhane. Thina ngapha elubhane bakithi sokuyiyelo yodwa sithi phambili nge-CCC, phambili ngoChamisa. Isiqikelana la bantu afuna ukusiphambanisa laba omthokazi lezaphu leli. Cela njalo bakithi nxa sikhuluma lapha ku-Studio 7 abanye babhizi lapha sikhuluma ngento eziqakathekileyo ezingakusasa yethu, ezingasiniki kusasa yethu. Abanye wambuza umuntu ikakhulu lo muntu obingelela umuntu wasemalungu, yambuza ethi ye mbingelela inyanga yami ubani bani wathi hayi bakithi.
Sanibonani. Mnani wasitakazi wasitikyo 7 zadwingelana nginjabulo yabona inkokheli zakithi ezisindebele nemaziqalisa ukubambana so ike sikufuna thini sesidiniwe wonke sitshilo iZanupiva manga sesidiniwe ntingaswethi umuntu siyosupport iZanupiv uhlala kuliphiliswa abantu bedubeka besenze nje mawuphele leveli iZanupiv asekangakhuluma la ngayo sibili nje sifuna amandebele ekhampini savotele sesidiniwe amashoni wonke sitshila manga thini sesidiniwe.
Salibonani, salibonani bonke mahlabezulu. Mina ibizo lami nguTamilika Ndlovu, owePlumtree kokhame. Ngithanda ukugqugquzela kakhulu ukuthi wonke amayouth wonke ahambe oyoregister ukuvota. Ngigqugquzele njalo labantu abadala abangazange bavota bahambe becheck amabizo abo ukuthi akhona kuvoters roll baregiste. Ukuhlala ungaregistanga kusho ukuthi uyabo uhambelana lokuthi uvumelana lokuthi izinto zonke zilungile elizweni.
Tungamili inkomo linjani lonke khona ngapho ku studio 7. Izindaba nanzi siyazibisa kaliziphenduli phela sikhangele ini khonapho tirisakaze ziyefika kibo abakhulu incezi ngabe ngcono khathi sinango ukuthi abathi bafuna ukuhlasela uChamisa balwisa enye ipolitika kulwisana amapolitiki bafuna ukuvotwa nje kuvotelele umuntu ovotelele ipulastiki eyifunayo. Ngicela kona kumnangakweke ukhangele ukuthi sesizwile ukuthi bafuna ukuhlasela so mangake kusenzakala yina le into abayizikhipha kumalo ukuze nokuthi bafuna ukuhlasela akufunekani akufuneki lokhu.
Salibonani balaleli kaStudio 7 labasakazi. Hey, siyadana kuleli lizwe lakithi, leZimbabwe. Ukuthi umuntu wesindebeleni ngendlela yezwe ekhuluma ngakhona lo wade ekhuluma umbali. Ukuthi usasekhona oyisapotayo iphathi yabathakathi, abantu bezano abathakathi. Asibathuki, asibayenzeli. Zingaki izidumbu esiziphansi lapha emhlabeni sikhona ezano. Lalabo abantu uthola bekhuluma besithi MDC kaChamisa, MDC kaChamisa. UChamisa ulithetheni lilizwe ubusenini. Asithetheleni uChamisa, sike sibulaleni lezano. Sibone ukuthi yena uChamisa uphatha njani noma izandla zikaChamisa zilagazi. Izandla zikamnanga gozigcwele igazi.
Salubonani Studio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi onelwenzayo. Angikuhlala kunjalo. Mina ngithanda ukukhulumela nje kancane ukuthi abantu bakithi esintinsa kithi nje abakwamthakazi bonke nje bahlanganisa noma singaze sikusenza ipolitiki yokuthi sifuna ukuqhuphana sibe sodwa. Hayi, kuyabe kufana lokuthi silobe sisenza into eyisenzwa ngomgabe. Phela ukuhlukanisa abantu kwaqala ngomgabe lokwehlukanisa amaNdebele namaShona. So thina uma sifuna silungiseni into leyi cace, asiqale sikhipheni leyo ngqondo leyo, siqale sihlanganeni lalabo abafuna ukulungisa ilizwe lelo, sifake i-CCC.
Salibonani kuStudio 7, linjani lonke basakazi labalaleli labantu beZimbabwe lonke. Hayi, siyazizwa indaba. Mina ngiyami indlela into kade ngiyifisa nje lapha eZimbabwe, kade ngifisa lokuthi abantu laba bayahlangana, la macembu aphikisayo la ahlangana abe yimbumba, avote ahlangene. Ngoba iZANU-PF ukuze bayibambe kumele bavote bahlangene. Njalo ilizwe leZimbabwe asuze lafa lavuka lungokusabusizane.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngokuzalwa ngizala eCholocha. Bengithanda ukubonisa kumaqembu aphikisayo ukuthi amaqembu aphikisayo siyawacela, siyawathanda mpela amaqembu aphikisayo, but sicela bekhe bekhulumisane bengamaqembu aphikisayo, bebambisane uma kuyiwe ebukhethweni, behambe behlangene ukwenzela ukuthi kuliwe lwezizana uphile. But uma bele kube siba ngamaqembu qembu, omunye layo laphana uyenze lakhe, omunye layo laphana uyenze lakhe, iZANU PF kuyinika amandla kakhulu, ikiza hlala sonke isikhathi sembusweni. Amaqembu aphikisa ake zama ukuthi bekhe behlangane.
Linjani kuStudio 7, ngumntunga oseCholojo. Benithanda ukuthi ngike ngincedise lapha omama. Omama angazi ukuthi kati wayi bengani bayehluleka kwesinye isikhathi ukukhuluma izinto ezilomkantsho emsakazweni abaningi bakhona. Particularly ngiyamseka umama lo othi omama bamele bayincitshe abantwana ukudla, bayincitshe labo babo cansi. Kutsho ukuthi nxa bencitshe obaba ucansi, bencitshe labantwana ukudla, lokho uzama ukuthi usitshengise ukuthi thina obaba ingqondo zethu ziyalingana labantwana. Kanti kungani engakhulumi ngabo mama abangaregister ukuthi bona benziweni khona nxa usenza njalo kubaba ekuthethe ukulapha ekhaya ngokuthathwa nguye uzomtshayela umthetho anti uzabuye ukukhombile khona apha emaphathini ona lawo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleNigeria selithumela indizamtshina ukuyathatha isizalwane zalo kwele-Ukraine lapho ozokuqhamuke khona impi. I-Reuters ithi eleSudan selikhulule abantu abedlula ikhulu ababotshwe kumaviki asanda kwedlula ngemva kokutshengisela besola ukugenqulwa kukahulumende libutho. Siziphethe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele iFIFA isixothele eZimbabwe leKenya isithi ohulumende balawa mazwe bephule imithetho yayo ngokungenela kwezenguqu. Isinqumo lesi saziswe ngumkhokheli weFIFA uGianni Infantino izolo. Isijeziso seZimbabwe silandela ukuxotshwa kweziphathamandla zeFIFA iKhomishini kaHulumende iSports and Recreation Commission. Lokhu kutsho ukuthi amaqembu enguqu eZimbabwe kasavunyelwa ukuphatheka kumincintiswano yeFIFA. Sixoxele ncwadi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Lapha iFIFA ilandele imithetho yayo. Imithetho yayo ayivumeli ukubana uhulumende angenele emdlalweni wenguqu. Ngakho ke uma uhulumende sethe wangenela, iFIFA iyanika uhulumende ithuba lokubana axoxisane lenhlanganiso yeZifa ukuze ukuhanjiswa komdlalo wenguqu ubuyele njalo ube kuZifa.
Ukuze iZimbabwe yamukelwe njalo yiFIFA njengelunga sokumele yenzeni?
Okwakhathesi sokusitsho ukubana sokumele inhlanganiso ye-SRC ibisele amandla kulabo ababevele bekhona esihlalweni senhlanganiso yeZifa. Yikho ukubana ke iFIFA isivumele njalo ukubana sibuyele sibe ngabantwana bayo. Okuyandisa ukwenzakala njengalokho esesifike sakubona kwamanye amazwe, labo ke ababe bexotshe inhlanganiso ye-FA lapho ukuthi iZifa bayathatha ithuba lona lelo ukuthi belungise lokhu ababone ngathi akuqondanga emdlalweni wezenguqu. Kodwa bekulungise bekhulumisana labona labo ababaxotshileyo. Uma sebekhulumisane labo kuyaba lokulobela ke iFIFA ukubana hayi sesokulalokhu sesilungise lokhu lalokhu. Labana laba kade bexotshiwe bevuma, kodwa as long as laba kade bexotshiwe uma bengavumi kuyabe kusitsho ukubana iZimbabwe iyabe ilokhu isuspendiwe.
Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethese eleRussia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo eleUkraine. Kulomfanyana obotshwe izolo ozamiswa enkantolo kobulawayo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngesitho somzimba esikhipha ingcekeza. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala sile mibhobho eyisishiyagalolunye kanye lama yunifomu amapolisa esingesinye sezigebengu ezilwisane lamapolisa ngomvulo isizalwane seZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na yimi uNtungameli Nkomo.